Ungasitshela ukuthi liqiniso yini esikuzwayo ukubana kule mali eyacatshayo abotshelwe yona?
Lokho namanga engakutho khonaphekuthi iminista labanye bakhe balentoni ukuthi bazeleziwayo e-high court bafuna ukuthi bayangithimeya kuphela nokuqonda ukuthi ifakele izinto ezinesize. Ayisikho lokho, akula lalotho, akula nto njalo, akula mali eyaziwayo, akula lotho. Into engenza ngazo kuphela i-policies ezenziwayo ezokuthi bafuna ukuyangithimeya ngenxa yokuthi badliwe court.
Ungasitshela ukuthi kuyini okwenzakalayo? Sikhuluma nje umeya ungaphi?
Sikhuluma nje umeya lo town clerk zatobisini e-Dorisdenville police. Amapholisa ababili bizarelisa izolo nanamhla balele ukuthi babaphumise kumasele. Kodwa ngihope ukuthi mhlampe singathanga ukuthi i-airport lethi indawo yakhona ingene phakathi. But amapholisa they are very hostile bathi wona i-airport are not independent.
Kodwa suke weza ukuthi bamphethe njani khona le stokisini?
Hayi, ukuthi for now azange asizwe ikompleyinti kuye ukuthi yangabe ehlukuliziyena ukuthi hayi hayi. Kodwa senephela ukuthi nje ukuthi esitokisini ngifanele ukuthi abe phandle. Mina siyona nje ngathi yi-petition engekho right.